isendaba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 17 kunhlolanja 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
sinja
antiro
isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifikile elizweni namuhla sivela kwele South Africa sahlangabezwa zinkulungwane zabasekeli bakhe egcekeni lendizamtshina eHarare. Kobulawayo khona uZulu ovela kunxa zonke zempilo uhlangene emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai. UVice Chancellor weUniversity of Zimbabwe yena obotshwe izolo phezu kwesithupha sikankosikazi Grace Mgabe esePhD umiswe emthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike elizweni namuhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ngolwesithathu. UTsvangirai ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane i-colon cancer. Uzabekwa emzini wakhe eBuhera ngolwesibili. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zihlangabeze isidumbu sakhe egcekeni lendizamtshina eHarare. Sikhuluma nje isidumbu sakhe sise one commando barracks. Silentathele izindaba yethu ecingweni uMavis Gama yena oseHarvest House la basekeli beMDCT. Sikhuluma nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Mavis.
Ngiyabonga Ntunga, salibonani balaleli. Iqiniso lelo ngiseHarvest House ngemva kokuba abalandeli bebandla leMDC beye bayabuthana khona ngaphambilini beke baya eDoves lapho bekukhanyelele ukuba isidumbu sikamuyi sizokusiwa khona siyelaliswa eDoves Funeral Parlour bese kusiba lomthandazo kusasa emzini wakhe ulandelwa ngumthandazo ozokwenziwa emini ebandleni leMethodist Church eMeboren. Kodwa okumangalise uZulu kuba isidumbu sisuke sathathwa sasiwa eOne Commando kwathiya uZulu obesele ngaphe Harare Harvest House naseDoves eThithivele. Isidumbu sibikwa sifike ngendizamtshina eSouth African Airways ngezikhathi zabo 4:15. UVice President Thokozani Khube nguye omunye walabo kade bephelekezela abekade bevela eSouth Africa lesidumbu. Inkokheli ye-MDC ebalisa umnumzana osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Nelson Chamisa lo msekeli kamongameli umnumzana Mduli labanye abanezikhundla eziphezulu labo bebekhona. Imuli yakoTsvangirai ebalisa unkosikazi kaTsvangirai u-Elizabeth kuthi unina omzalayo uLydia Chibwe Tsvangirai labo bayile ukuya kwamukela isidumbu. Ngokwamukelwa kwisidumbu samane sathathwa ngabakubutho baqonda laso e-One Commando lapho kwenziwe khona umthandazo i-church service khona ngale esontweni se-One Commando. Isidumbu sithethwe sikhokhelwa ngophethwe isikhundla sokuba yisikhulumeli ebandleni leZANU-P F njalo engumphathintambo wezamandla ogethi umnumzana Simon Khayamoyo ngiyobe khokhela emele uhulumende wayalaso e-One Commando. U-SK Moyo echaza umuyi lapho ekhulumisana labakade bekuthele enkonzweni eyenzelwe umnumzana Morgan Tsvangirai. Uchaze umuyi njengomuntu wayelesibindi wakhuthaza abakhalayo kanye labemuli ukuthi bakhale kodwa bekhala benanzelela bekhangela elakusasa athi kuphelelwa wathi umnikwa kwakungumuntu owayenamandla owayezinikele njalo wayelobizo kunto yakhe yonke ayeyenza.
Siyabonga Mavis. Sizaqhubeka sixoxa siqhubeke phambili ngohlelo sitsho ukubana umkhokheli webandla le-MDCT osaphethe isikhundla ubaba uNelson Chamisa eloba enkundleni yeTwitter uthe ukuhanjiswa e-One Commando kwesidumbu sikababa uTsvangirai akumangalisi. Uthe ngokutshelwa kwakhe laye bamtshele ukubana yikho okwenziwayo nxa uhulumende ethe wangenela ekungcwatshweni komuntu. Njengoba lisazi uhulumende utshile ukubana uzancedisa ekungcwatshweni kukababa uTsvangirai. Siyabonga Mavis. Kunjalo nje uZulu wakobulawayo ovela kunhlangothi zempilo ezithiyeneyo uhlangene eLarge City Wall emthandazweni okukhumbula uTsvangirai. Kubika ubathabile Masuku.
Umbuthano lo uhlanganise abantu abavela kumabandla ezombusazwe lawezokholo ehlukeneyo kanye loZulu nje jikelele. Abaningi abakhulume kulumbuthano baveze ukudana okukhulu ngokufa kukaTsvangirai besithi usebenze kanzima kumzabalazo wokudinga iZimbabwe entsha elombuso okhululekileyo ehlonipha njalo amalungelo oluntu. Umkhokheli we-MDC umnumzana Walshman Ncube uchaze uTsvangirai njengeqhawe ebelikhathalela abanye abantu nxa besebunzimeni nxala ebesesimeni esibi. Uthe wazibonela lokhu ngesikhathi bebotshiwe bonke.
Bamkhipha for more than a week. But he was not worried about himself. What ibalofanda efika wakuzwa ukuthi mina ngingathi ninjani. And that's how selfless he was.
Abanye bathi kulusizi ukuthi inkulungwane zabantu ebezimthanda uTsvangirai kazisoze zenelise ukuyambeka ngolwesibili eBuhera. Nangu unkosikazi Sibongi inkosi Sibanda.
Mina ngibona ukuthi ngabe kunikwe at least loba 1 week phakathi okwenzela ukuthi bonke abalesifiso sokuthi bamkhale njengebulawayo ibiyi-stronghold yakhe.
Omunye njalo obesemkhosini wakobulawayo lo unkosikazi Helen Mpofu ufananise uTsvangirai lomuyi uJoshua Nkomo. Ngalokho uthebe kumele isidumbu sakhe zihanjiswe kuzo zonke izabelo uZulu emvalelise.
Kade kukuhle kakhulu ukuthi njengomuntu owasiza abantu lapha wakhulula abantu beZimbabwe during iGNU bekufuze njengomuntu ohloniphekayo abhode ngama-provinces evalelisa.
Osakhulayo uMnumzana Phasho Sibanda yena uthi balahlekelwe ngempela njengebandla.
Njengabafundi sithi yena was introducer eUniversity inkululeko yemfundo ebizwa ukuthi yi-academic freedom.
Ilunga ledale lephalamende elimela iMakhandeni uMnumzana Dingilizwe Chuma laye uvumelane labaningi esithi bekumele umuyi abuye kobulawayo ngoba kuyiyo indawo lapho abethandwa kakhulu khona.
Njenge-national leader umkhokheli wabantu ole democracy bekuswelakala ukuthi maybe umzimba wakhe ubuye kobulawayo ngoba yi-stronghold yakhe.
Laloba inkonzo le ibihlanganise abantu abathiyeneyo isimanga yokuthi bekungela zicukuthwane zezanu PF ebezikhona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Vice Chancellor we University of Zimbabwe uMnumzana Levinyakura yena obotshwe izolo umiswe emthethwandaba weHarare namuhla esetheswa icala lenkohlakalo icorruption ekuphiweni kukankosikazi Grace Mgabe isithupha sokuqeda izifundo zePhD ngo-2014. Ukhululwe ngemva kokubhadala amadola angamakhulu amabili esibambiso ibail. Unyakura uzaphindela njalo emthethwandaba mhla ka-15 ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda uthi unkosikazi Mgabe laye kumele ebotshwe.
okufanele sikukhangelise kakhulu ukuthi lokhu kubotshwa kwabantu ababe besenza corruption lamacala athize amaningi akwele Zimbabwe kutholakala kuphela ebantwini akade besebenzelana ndawonye lo former first lady uBeth Mugabe. Bekufunakala ukuthi ngabe layo uyabotshwa phela nxa kuyukuthi kuthiwa yena wenze ukukhohlakala kathi lo omthengileyo indaba yena engabotshwa. Abasebenze ngendlela ebamba amacele wonke enza ukuthi kungacatshangela ukuthi lokhu kwenziwa kuphela ngoba kulezombusazi phakathi. Abotshe laye unkosikazi Beth Mugabe ngoba enzele yonkohlakalo.
Abantu abaningi bakhononile ekuphiweni kuka Grace isicoco lesi kwaba leyezi elembesa imfundo yaseZimbabwe ngaleso sikhathi ngokubotshwa kukaNyagura singathi leli yezi seliphumile yini.
Baliphumanga ngoba ngeke liphume ngoba indlela okwenziwe ngayo ukuthi kubotshwe umuntu yedwa emsebenzini owenziwe ngabantu abaningi ofaka lokuthi la inkosikazi Grace ngabe ubotshiwe lokuthi lo professor Mawarele la ngabe ubotshiwe bathi bayamdinga kodwa kufanele la abotshwe ethesi icala elifanayo njalo kuqhubekele phambili kubotshwe labanye njalo ngoba indlela yokuthi imfundo yaseZimbabwe isiyehliswe yikholokhu inabantu abaningi abaphakathi njalo bakhona abantu ngabacazayo ukuthi bawathenga lawa ama-degree ngendlela engasetshenzelwanga kahle kubonakala ukuthi umsebenzi bawenza njani ngendlela ezifana nazele mbona ngani lokhu kwenza ukuthi yezi leli liqine ngamandla lisembesa imfundo yeZimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sifanda ingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye eseBhilithane lapho afundisa khona ezombusazwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yebo Mthokazi. Isizwe sika Mthokazi sesilenye njalo inkosi yamaNdebele, umnumzana Peter Zidekala ngakhumalo. Yena osehamba ngegama lobukhosi elokuthi unkosi uNyamande loBhengula wesibili. Ukhumalo wetheswe ubukhosi emkhosini oqutshelwe e-amphitheatre koBulawayo namuhla. Kubika intatheli yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwakhe, umnumzana Khumalo uthe uzimisele ukusebenzelana ndawonye lohulumende labantu bonke enkabazwe leMandebeleni. Ukhumalo uthe njalo uzazama ukulungisisa izikhalazo zabantu besiNdebeleni bona athi baphila nzima eZimbabwe. Wengeze wathi sesifikile isikhathi sokuvuselela ulimi lwesiNdebele kanye namasiko esintu khona athi kuya kutshabalala.
Kusathi bridge esithi ngamaNdebele bayingxenye yamanguni jikelele. Njalo baningi kulabo bonke abantu ku-Afrika ziyingxenye yalaba bantu thina maNdebele abakamthwakazi.
Ukwetheswa kukaZidekalanga Khumalo inkatha yobukhosi besizwe sikamthwakazi kuza ngesikhathi kulokulwisana endlini yakoKhumalo kubangwa ubukhosi lobu. Yena uba inkosi yemaNdebeleni yesithathu nanku amanye amacele abanga umbuso ekhethe umnumzana Raphael Khumalo lomnumzana Bulelani Khumalo. Elandisa ngembali yobukhosi bamaNdebele, umlobi olodumo umnumzana Jonathan Maphenduka laye obesemkhosini wanamuhla uthe umnumzana Zwidekalanga Khumalo nguye inkosi yakomthwakazi eqotho ngoba uvela endlini kaNyamande.
Umbuso usendlini kaNyamande awukho endlini kaNdlovu.
Umnumzana Morris Donyizwe Khumalo osuka eMzilikazi Cultural Association eSouth Africa yena ukhuthaze umthwakazi ukuthi evuselele amasiko akhe ngoba isizwe yisizwe ngamasiko aso.
Asisekeleni ngokugcwele lento eqaliwe ukuze sibe yisizwe esizohlonipheka ngoba i-Afrika yonke nje isizwe sesisele esiziqhenya ngomuzi womazulu sekuselwe abantu bakwaZulu eNatal.
Abanye Abanye bathi langa kuqakathekile ukuthi kuvuselelwe ubukhosi bamaNdebele ukulwisana kwabokhumalo osekudale ukuthi kube lenkosi ezintathu into elihlazo edanisayo njalo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbuna.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbuna.
Guka
lanxa izulu liqhubeka lisina kuhle endaweni esijiyeneyo zelizwe, iningi emhlubulweni weGwanda lithi libhekane lendlala lonyaka ngoba izulu leli lithole izilimo sezithile zafa. Abanye ngasebelima kakutsha, kodwa lokhu kukhanya kuyikuphumputa nje emnyameni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi emaphandeni lithi lobanje lithakazelela ukuna kwezulu kulezi nsuku, izilimo eziningi bezezijile emasimini osekudale ukuthi abanye baqale phansi ukulima. Ugogolethu inasibando ohlala ensimbi uthi baqale ukulima ngolwezi nyakenye belethemba lesivuno esihle, kodwa umkhathi wasuka wajikisa.
Salima sisithi hayi isikhathi sokulima, izulu laba lisibaleke kwatsha njengesukwini sikwazi ukuthi silima ngonovemba lapho siyo 2 disemba zinezisihlakula, so kwasibalekela konke lokhu.
Umasibanda uthi nkulu indlala abhekane layo, ngakho kuthi uhulumende kumele angenele abasize ngokudla
ngoba emasimini akunalutho. Hambe imali ayikho, siyakudlani phela, sikhala nokudla. Ukudla yiyo inkalakahle ngoba siphila kathesi impilo izima. Omunye uphila nalokho, omunye uphila nalokho, kodwa kuthi uyaqala udle yikho uza kudla khonokuya. So impilo izima shame.
Isakhamuzi semawane uNkosazana Moli Ncube laye uthi kusikhatshana esilandelayo nje uMangoye uyabe selala eziko.
Lokhu sekuzulima kabili lokho sekuyihlakulayo yiko kuqala kwatsha. Ayindlala kuthi mbe singazezokokudla njengomumbu. Awe asidli lutho sibili njengoba libona kunje.
Esigabeni sensimbi lakho umumo awumuhle. Isakhamuzi uMnumzana Elias Dube uthi lobanje kweyakha insimu kuthembisa omakhelwane bakhe basenkingeni enkulu.
Ubungcono bomuntu oyedwa phela esigabeni bungeke buncedisizwe, okutho ukuthi izandla eziningi ezokuncedisa ziyafunakala from different places. Otherwise ungathi ungcono wena kodwa ungeke usupporte phela i-community, uyabungcono kwakho khonokho okutholayo. But esikukhangelayo ukuthi abantu bangadingelwa indlela zokusizakala.
Uhulumende uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba elomumbu weneleyo eziphaleni zakhe. Lanxa uhulumende lenhlelo zokuncedisa uzulu wemaphandleni ngokudla, iningi lithi lokhu kudla kwabiwa ngeziphaqa, kuthi labo abacatshangelwa ukuthi basekele amabandla ezombusazwe aphikisayo bengakuphiwa. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 ngisensimbi eGaranyemba.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana lo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lesiphathamandla se-MDCT, uNkosazana Thabita Khumalo, ukuze sicubungule ukuthi umoyi obengumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai wayenakekela na abesifazana kuleli bandla. Sizakhumbula ukuthi unkosazana Khumalo wasebenza lo moyi bekunhlanganiso yeZCTU waze kwafika ekubhobheni kwakhe ngolwesithathu olwedluleyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngaqalisa ukusebenza lobaba Morgan Tsvangirai ngo-1981 nomuntu owayele sihawu ezisebenzeni efuna ukulwela amalungelo abo. Abesifazana babengavunyelwa ukusebenza emgodini. Ubaba Tsvangirai wayesebenza emgodini. Kwaba lesikhalazo esavela kubomama ababefundela ukusebenza emgodini bengavunyelwa ukuthi bangene ngaphansi kwemigodi. Omunye wabantu owalela ukuthi kube lomthetho oguqula khonokho. Njalo thina njengabomama esasithiwa yi-Women's Advisory Council eZimbabwe Congress of Union sasihanjiswa ukuyafundiswa ngezomnotho, ngezomthetho, ngezokugcina imali, ngezokumela abantu emakhoti nasebhothi emsebenzini ngokuthi sibekwazi ukuthi uma sihamba ema-companies sisanegotiata ama-collective bargaining agreements siyenza njani.
So kubuya ebandleni-ke lapha sokubunjwa ibandla le-MDC.
Siqalisa ukubumba ibandla le-MDC ngo-1994. Thina njenge-Women's Advisory Council ezesithi ubaba uTsvangirai wabuya kwi-Women's Advisory Council wabala ama-affiliate unions ezaselawo ayeyi-37. So sonke omama bona laba ubaba uTsvangirai wasinika izidaba ukuthi sihambe sixoxisana lozulu simbuze ukuthi kanti osokusenzakala kuleli lizwe bayakutabela yini, sikhangele impilakahle, izibhedlela, izikolo, ukudla, ukuhlanzeka, uhulumende ukuthi uyafeza imfuno kazulu yini okwakuthiwa yi-rodata. Mina ngingobaba uTsvangirai mbhakitshelezi okwenyanga yonke kazange asinike imali leyani yokuthi khona sizahamba sihlale emahoteleni. Wathi lingahlala emahoteleni alisoze labakwazi ubuhlungu obunziwa yisisebenzi ongumama ngoba uvuke ihoteli kunamazi okugeza kulokudla. Hambani liyecela kuzisebenzi ezinkona ngale jebeni uhlala ezindlini zabo, lipheke labo, lidle labo, likhale labo, lihleke labo. Akunamuntu ongakufundisa impilo enjalo empilweni lokhu engazalwayo and sineminyaka eyi-57 angaze mboni ikokele njalo. Sabuya nayo i-roadart saphutsha sasonika njalo i-MTC sithunge ngoyobaba.
Nguye owayegqugquzela ukuthi abesifazana labo babe nezikhundla kumbe hayi nje kwakuvele kukhona kusekelo sevan.
Kwakukhona kusekelo sevan kwakule quarter system singingakhankaseli ukuthi kube yi-50-50. Ubaba uTsvangirai wayesithi napa ahambe seyadresa khona ikakhulu nasesihamba tuwazi kuketo wayeqonqosela ama-provinces ukuthi bakithi ekuphetheni kweni khonapho ifakomama kudubo esilalo esingalinazeleliyo njengabomama ngolokuthi inkinga ekuthi sihlale sikhala ukuthi emaphathini opredini yamadoda ama-SG ngobaba okanye isikhundla esikhulu ezangobaba yikuthi siyehluleka ukuthi silwe lapho okukhethwa khona ukuzasenza siphanse siye phezulu ngoba ukuthi la uze eqaza phezulu kumele ubonakale udlala kumaprovinsi kuma-provincial structure ngoba istructure sokugcina kumaprovinsi esizakuyenza ukuthi yoku-national and futhi enye into ekhona futhi engani futhi eyenza obaba bagcine bengasathi parties yikho khona ukuthi siyavotela nokuvotela esitandekile sikuxhase sibili sokusapothe sokuthi uthi ususuphezi laphana usukhohliwe ukuthi usishiye phana siyehluleka ukuxoxisana manje kube baba ungahamba uyathi fika vele sebe so mina engikhuthaza khona mama kuma branch kuma wadi kuma district kuma province asingeneni ezigcinileni zabotshalimani ngabona ubhala u-organize kumele sibe sibala kube lolwazi olunyani ukuthi kanti basikhuma ngomnotho sithini, basikhuma ngesisekelo sombuso sebandla sona sivele sithini. Xa umuntu okubuza wanelisa ukuphendula hayi sekube sami sithi
ikusasa-ke yebandla lakho sokubhubhe umnumzana Tsvangirai.
Baba uTsvangirai uchiye kulungisile lokhu ukuthi khona kukhetho lele siya kulo abameli bephalamende amasenator i-PR namakhansila ontanga baphiwe 20% yamasithi labomama futhi baphiwe yona leyo osekusele ukuthi ziyifeze esikushiyelwe ngubaba uTsvangirai. Sikhuthaze futhi imisa kansi ukuthi bayakubona kokuthi kuyafezwa futhi kube yimpumela senze isibiso sababa uTsvangirai.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla sebandla le-MDCT. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga mamhlanga siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lenduna yakomthwakazi eseSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyajabula lami ngiyalibingelela lonke nje labalaleleyo bakamthwakazi. Ngiyacela ngiyabonga ngiyajabula kakhulu ukwamukela kuwe la.
Ye, ungasitshela ukuthi kwenzakalani? Sizwa kuthiwa kulo daba lwegugu rawundi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Cha, sithi lathi ke siphawule mntana enkosi kancane lapho, ngoba ngathi laba abantu bekhaya so ngathi thina sizalwanga laphayana, ngathi thina sasalelwa khona emathebeleleni yithi koBulawayo. Yebo, sizwa ngalisitshela thize kuthiwa abantu bezani sebekhetha abafana besisoneni ukuthi abahambe bayikhomithi bayekulalela bayekhuluma labantu negugu rawundi eGwanda. Manje thina singabantu bemathebeleleni njalo thina siyibranchi eseGoli, sithi ngeke ngempela sesibongile lokhu abasenzele khona. Sesidiniwe yilaba abafowethu ukuthi baze bezogxoba into zamadlozi ethu, labantu bakithi baphansi laba ababulalayo, ukuthi bazofuna information futhi kithi bathi bona bazasiza abantu bakithi. Asiyifuni leyo nto, kayiphume bangabuyi eGwanda. Ma ngabe fisa ukuthi bakhulume lathi, abaqale badinge abadala bakithi ekhaya bazokhuluma labo kuze baqale ukwenza izinto zabo zonke lezi abafuna ukuzenza. Thina siseGoli sihlangene silumbimbi, sithi thina asifuni nokuzwa ukuthi kuthiwa kulama kunokuthi kuyahanjwa kuthiwa kulama COVID ahambe lalela ngenkosikhozi zakithi i-reconciliation yakho lesingayaziyo. Asiyazi ukuthi ba-reconcilea kubani, ngoba baningi abantwana abafelwayo nabangala maphepha, abanye bakhona yibo bona abaseGoli. So ke siyafisa ukuthi umuntu wonke ozwayo okamthwakazi ngokuzalwa ngegazi langokuzwa nangempilo yakhe, hhayi laba bemali, khuluma ngabamthwakazi ngophelileyo. Sithi leyo laba abafana kuthiwa bavele eHarare bayikhomithi ababuyeli belambatha kungalalutho, asoze kwenzeka eGwanda, ingaxoshwa zinkukhu phana.
Manje njengoba besithi bona bazama ukululungisisa udaba lwegugu rawundi, lina ngembono yenu lithi lululungisiswe njani lolu daba?
Cha, udaba luzalungiswa yithi, ngoba okokuqala nje umnankakhe wamanga wayeqala ukufika laphana kuthiwa ngupresident. Yinto yakuqala wayefanele akwazi ukuthi kulecala lenzekayo emathebeleleni ngokubulala abantu ngegugu rawundi. Nguye umuntu wayefanele azofika kuqala axolise ebantwini ukuthi hayi bandini sengingena manje, manje ngicela ukuthi sisebenzisane kumbe ngikhulume ngilanga ngizokhuluma lana. Lokho sebekwenza khona sebebuya lapho, babuya ngezimoto sezithengiwe kuthiwa kunikwe induna, babuya lenkulumo kuthiwa kule komiti efanele ihambe sesiqula kamacala, silalela abantu bakithi ukuthi bafa njani. Akulanto yakithi esizayitsheni shona ukuthi siphindele ithathe lihambe la eHarare. Leyo information esingabatshela yona ngokufa kwabantu bakithi, bafuna ukuya yenzani bangobani bona. Kodwa-ke okusuke ukhulumayo manje, amanzi lapha abema khona aphindeme, okwenzeka kusibanda lokudube kuyenzeka. Okwenzekayo ngeminyaka yabo 76 ngaphinda kwenzeka. Sesiyadinga indlela yokuthi sizivikele, sebesingidelele kakhulu. Asibafuni babuye bazokwenza leyo nto leyo, abayenze ngendlela eqondilela ngomthetho, sizabahlonipha. But ma bengasihlonipha ngendlela abenza ngayo, sagcila singasabahlonipha.
Manje-ke njengoba sekungani sebeqalisile ukuhamba khonale, lizabamisa njani? Akhona yini amanyathelo elifuna ukuwathatha?
Amanyathelo sizawathatha mntana enkosi, selekelela kulaba abakwenziwe ukuthi ivalwe khona le Gwanda ingabisaya. Abasaya eGwanda kuvaliwe, asazi ma bengakuvula ngendlela zabo. Kodwa-ke la ngaphandle kwalokho, izigodi zakithi zonke lezi abafuna ukuzikhabela, asoze kwenzeke sisaphila. Ngangcono sibone ukuthi senza kanjani.
Leyo-ke bekuyinduna yakomthwakazi eseSouth Africa uChief Albert Zwelibanzi Gumede, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Siyabonga jahelidala Chris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Isidumbu sikamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai sifikile elizweni namhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ngolwesithathu. Uzabekwa ngolwesibili. KoBulawayo khona uZulu ovela kunxa zonke zempilo uhlangene emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai. Vice Chancellor we University of Zimbabwe uLevi Nyakura umiswe emthethwandaba namhla esetheswa icala lenkohlakalo ekuphiweni kuka Grace Mgabe isicoco se PhD. Kwanele olivalelisayo ngontungamili
nkomo. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.